o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
we realize that these three elements in the economy should be able to dialogue to talk to each other. This is government.
Siyakunazelela ukuthi ihlangothi zontathu kwezombuso kumele zisebenzisane. Lezi ezibalisela uhlangothi lukahulumende olwezimali kanye lolwezisebenzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lizinikele ukusebenzelana yiloba ngubani ngokwezokusungulwa kwamabhizimusi elizweni.
Over the course of 2017, human rights abuses were rampant in Zimbabwe, including
eminyakeni ka 2017 ukwephula kwamalungelo oluntu bekuvamile eZimbabwe. Lokhu kugoqela ukusetshenziswa kodlakela ngamapholisa kulabo ababetshengisela ngokuthula bephilisana lohulumende.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch lamhlanje yethule umbiko wayo otshengisa ukwenziwe ngamazwe ezwekazi le-Afrika atshiyeneyo kwezokuhlonitshwa kwelungelo loluntu ngomnyaka odluleyo. Izakhamizi zeGwanda leBulilima West seziphilela evalweni ngemva kokuba amalunga ezanu-PF ebikwa ehamba ebhala phansi inombolo zencwadi zabo zokubhalisela ukuvota, ama-voter registration slips. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Osomabhizimusi bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa lequla lakhe ukuba basebenzise umhlangano we-World Economic Forum ozakwenzela eDavos kwele Switzerland oqala mhla ka-23 uphele mhla ka-26 kuyona le inyanga kazibandlela njengethuba lokuhlambulula igama lelizwe lokuqinisa umbiko wokuthi eZimbabwe lilungele ukuqhubeka liqhuba amabhizimusi njengokuthembisa kwakhe umongameli Mnangagwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe emhlanganweni owenzelwe ehoteleni yeMicklis Hotel eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yabosomabhizimusi yeZimbabwe Business Club wokulungiselela uhambo lokuyangena umhlangano weWorld Economic Forum ozakwenzelwa eDavos kwele Switzerland. Emazwini akhe obengumhlonitshwa kulomhlangano umongameli Emmerson Mnangagwa utshela iziphathamandla zenhlangothi ezehlukeneyo ebezikhona ukuba eleZimbabwe lililizwe elizinikele ukusebenzisana yiloba ngubani kwezokusungulwa kwezamabhizimusi. Wakhuthaza ukusebenzelana kwezizalwane zeZimbabwe eziselizweni lakwamanye amazwe ukusungula amabhizimusi ukuze siguquke isimo somnotho welizwe.
We realize that these three elements in the economy should be able to dialogue, to talk to each other. This is government.
Siyakunazelela ukuthi ihlangothi zontathu kwezombuso kumele zisebenzisane. Lezi ezibalisela uhlangothi lukahulumende olwezimali kanye lolwezisebenzi. Alukho olungaphumelela ukusebenza luzimele kumqoka ukuba zisebenzisane. Kumele njalo ukuba abakuhlangothi lezi zontathu bazi ukuba eZimbabwe kulilizwe elikhululekileyo kwezokuqhuba imisebenzi yamabhizinisi.
Umongameli Mnangagwa uthi bengaze besabela khatshana abakwamanye amazwe ukuzasungula amankampani abo elizweni ngoba besesaba ukwalelwa ukuphuma lenzuzo yabo. Umphathintambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe womhlaba u-retired Brigadier General Sibusiso Moyo ngomunye weziphathamandla lenkokheli abaza kuyangena umhlangano wabosomabhizimusi eDavos ulandiselela umsakazo wokuba kungani leZimbabwe likubone kufanele lithumele iqula ukuyangena lomhlangano owenzelwa eDavos.
Yebo, eDavos indawo lapho esiyakhona njengeZimbabwe kwenzeka ukuthi siyolinka lama business persons wonke akhona emhlabeni ukwenzela ukuthi iZimbabwe ibe indawo yokwenza ibusiness enze business ukuthi ivulekile ngendawo ema business.
Umoyo ugcizelele emazwini kamnangagwa wokuthi eZimbabwe lilizwe elilondolozekileyo.
Liqiniso. Umngameli uthi yena iZimbabwe isecure ukwenza business. Imali ungabeya le mali yakho uyifake lapha elizweni. Ungayenzi profit kumbe sifunda ufuna ukuthatha imali yakho uzaba lakho ukuthi uzakwanisa ukuyithatha imali ngesikhathi osifunayo uhambe layo.
Umhlangano walamhlanje ubuhlose ukubuthanisa ingcwethi zokuthuthukiswa kwezonotho laba kubhizimusi kulungiselelwa umhlangano wamazwe omhlaba owe Davos, wona okhangelelwe ukuqala mhlaka 23 uzophela mhlaka 26 kuyona le inyanga kazibandlela, usenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Creating a Shared Future in a Fractured World. Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo kwezamabhizimusi bavumelene ukuba leli lithuba elihle lapho inhlangothi ezehlukeneyo kwezamabhizimusi zizophana amacebo kanye lokukhulumisana ngokuthuthukiswa kwawo. Umongameli Mnangagwa uthethele lithuba ukuphawula ngokusemthethweni ugwalo oluveza indlela amabhizimusi angavulwa ngayo kanye lamathuba aselizweni kulabo abafisa ukusungula amankampani abo oluthiwa Investment Guidelines and Opportunities in Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHuman Rights Watch lamhlanje yethule umbiko otshengisa okwenziwe ngamazwe ezwekazi le-Afrika achiyeneyo kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka wonalo odluleyo. UBenedict Nhlapho usethulela ukwethulwe yilo umbiko ngeZimbabwe lendlela eziphathe ngayo kwezamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2017.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu e-Afrika jikelele azizange zithokozise kangako ngo-2017 noba nje kule minye imikhakha yokuhlukunyezwa koluntu ebinganeno. Esethula umbiko walinhlanganiso eJohannesburg, umqondisi wayo emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika uMnumzana Deo Mavinga uthi iZimbabwe ngelinye lamazwe angenzanga kuhle kakhulu ngo-2017.
Over the course of 2017, human rights abuses were rampant in Zimbabwe, including
eminyakeni ka-2017 ukwephula kwamalungelo oluntu bekuvamile eZimbabwe. Lokhu kugoqela ukusetshenziswa kodlakela ngamapholisa kulabo ababetshengisela ngokuthula bephikisana lohulumende. Okukhathazayo ukuthi amapholisa lenhloli zikahulumende ababephula amalungelo oluntu abakaze bajeziswe ngalokho.
Uthi njalo okunye abakutholileyo eZimbabwe yikuthi ngesikhathi ibutho lithatha intambo zombuso kumongameli Mugabe, kulabaningi abangunguna ukuthi kwephulwe amalungelo abantu, kukoqela lokuhlukunyezwa okwenziwe owayengumphathi intambo ogatsha lwezemali uMnumzana Ignatius Chombo. Uthi bakhathazekile ngokuthi uhulumende akathathi manyathelo okuhlolisisa lezi nsolo ukwenzela ukuthi labo abakwenzayo bajeziswe nxa bengatholakala belecala. UMnumzana Mavinga uthi okukhathazayo ukuthi loba nje sekuselwe inyanga ezimbalwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe, ayikho inguquko esikhona esenziwe nguhulumende kamongameli Mnangagwa ngenhloso yokuthi lolu khetho lube ngolukhululekileyo. Uthi kuqakathekile ukuthi kwenziwe inguquko enkulu kwezokuqhutshwa kokhetho ezakwenza kube lokuhlonitshwa kwamalungelo ezintatheli, abalwela amalungelo oluntu, abenhlanganiso zikaZulu, abamabandla ezombusazwe kanye loZulu jikelele. Le inkuthazo emukelwa kakhulu liningi lezalwane zeZimbabwe elemukela ngezandla zombili umbiko wenhlanganiso le evikela amalungelo oluntu. Isiphathamandla sebandla lezaphu kwele South Africa uMnumzana Future Msebele uthi iphutha elikhulu okufuze lilungiswe eZimbabwe yokuphathwa kwebutho lamapholisa njengenhlangothi zebandla leZANU-PF.
Ilizwe lizimele lodwa lilamalungalo afana lamapholisa, le-army, le-courti, amajaji. Konke lokho kumele kwehlukane nepolitiki yelizwe, okuthi amajaji akumelanga angenele lokho okwenzakala kupolitiki yelizwe, amasosha aphinde angenele kulokho okwenzakala kupolitiki yelizwe, and namaphoyisa akumelanga nawo angenele kulokho okwenzakala phakathi kwelizwe.
UMnumzana Mandlenkosi Mkhonazi na uthi okuzalungisa inhlupho zeZimbabwe yikuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa aqala avume Mgceke amaphutha afana legugrawundi enziwa ngurhulumente. Kusukela lapho zonke izinto zizavunywa kuthethelelwane.
Kela an official statement, an official apology. Kwenzele ukuthi lathi phela ngeke sixolele umuntu engaxolisanga. So seza kuthiwa i-moment of madness ngumgabe sokwadlula. Sekungene lowo musha umntanga sicela ukuthi akazithathe isikhathi sakahlale phansi akhulume ngayo indaba leyo. Siyasithengisa ukuhlonipha lokuthi nje bayasazi ukuthi sikhona. Lokhu sisebuhlungwini.
Akusiyo yodwa iZimbabwe enze kubi. eSouth Africa inkohlakalo kubikwa yephule amalungelo oluntu ngokubangela inhlupho lokusilela kwemisebenzi. Ukungajeziswa kwabebesephula amalungelo oluntu ngesikhathi kulwisana uhulumende lamasosha ebandla leRenamo eMozambique lakho kujiyela inhlanganiso ikhathazekile. ISwaziland layo iyasolwa kulumbiko ngokwethula imithetho elikhuni eqondiswe kulabo abangavumelani lombuso wenkosi uMswati wesithathu. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umsakazo we Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni. Phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Izakhamizi zeGwanda leBulilima West sezidlela evalweni ngoba amalunga ezanuPF abikwa ehamba ebhala phansi inombolo zencwadi zabo zokubhalisela ukuvota ama-registration slips vesithi yiyo indlela yokuthi bathole usizo lokudla kanye lakunhlelo zentuthuko. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngugcweleyo.
Okwenziwa ngabezana uPF lokhu kukhanya sokusethusela iningi lalabo abangakayibhalisela ukuvota ngoba bethi abazi ukuthi lezo nombolo zithathelwani. Nanku izizathu abaziphiwayo zokuthola usizo bengazemukeli. Unkosikazi Lindiwe Maphosa ongumgcini sihlalo wabatsha webandla leMDCT eGwanda uthi ngempela amalunga ezanu PF ahamba ebhala phansi inombolo zabantu njalo sebeke bazama ukuxoxisana lecommission ebona ngezokhetho eZek ukuthi bavinjwe ukwenza lokhu kodwa lokho kuqhubekela phambili.
Abantu abebandla ezaziwayo ibandla PF abahamba becela ama registration slips ebantwini bethatha ama serial numbers ende nxa bekwenza lokhu bathi babe besenzela ukuthi umuntu akwazi ukuthi afone funa ngaba yirayisi funa ngaba yikuyini ukudla babele kulethile ebantwini. So khona kuyana kuletha ukwesaba ebantwini bagcina bengasakwazi ukuthi indaba yokuthi baphiwe ukudla kumbe kulokunye okufihlakeleyo kumele ukuthi kwenzakale.
Evumelana loMaphosa unkosikazi noMagugu Nare uthi abantu bezanu PF bayabhoda bebhala amanamba bethi babhalisela abantu ama project azabuya. UNare uthi lokhu akusiyonto eqalayo kodwa kuyaqhubekela phambili.
At first babebhoda bewathatha bethi bayenza amasele awezanu PF. Kharesi manje sokulabanye futhi ababhoda bebhoda bethwele amabhuku behamba bebhala abantu futhi besithi bacela lama registration slips. Kuqala kuma yithi babekhona futhi abanye ababebhoda ngamaphepha babhala abantu bafuna lama registration slips ukwenzela ukuthi kulama projects abuyayo aso abantu abangaregister ngofuthi.
Unkosikazi Velisiwe Nkomo owemalalumbe eBulilima West uthi inombolo zabantu bezibhalwa ngesikhathi kuholiswa ukudla njalo behluleka ukuthatha amanyathelo ngoba amalungelo bengawazi njalo abantu bayethuselwa. Uthe uyesaba ukunqolonga abakwenzayo lokhu ngamabizo ngoba engasala esehlaselwa.
Emakhaya lapha akuzange kuthathwe amanyathelo atheni ngoba abantu bayabengazikungilelwa ukuthi nasodwa yithe sathatha amanyathelo ukuthi sibone ukuthi siyatshela abantu ukuthi hayi lokhu abakwenzileyo ayisikho kodwa kwasokwenzakele ngoba bathi bayinitshwa sibili kwathiwa ithathwa ngabantu njalo abanye bayesaba lokuthi behambe bebhalisa ama-serial number abo ngoba bekwazi ukuthi akula mvumo ukuthi i-serial number ye-voters registration slip iyaziwe nomunye umuntu.
Olwela amalungelo oluntu eseGwanda unkosikazi sichasisile Ndlovu uthe isenzo seZanu PF esokuthatha amanamba abantu akulunganga njalo iZanu isisephula isisekelo sombuso ngokupha ukudla bebandlulula abantu. Uthe khathesi sokuyiwa ekhethweni kutshengisa ukuthi sekuqala ukuqila okwenziwa libandla leZanu PF.
So bathi nxa umuntu engabhalisa kuyabalula kibo ukuthi bemnikeleyo rayisi. So bona lokhu bakwenziswa ukuthi bafuna ukwenza iregister yabo yokunanzelela ukuthi bangaka abantu abazabavotela. Thina njengabantu esikhangele ilungelo loluntu sithi lokhu kubi akulunganga. Izanu PF isiqila iconstitution ayisalandeli iconstitution ngoba iconstitution yona ithi kungabi khona ukubandlulula kwemihlobo kanye ngendlela ezomba ngazo.
Isiphathamandla sezekhe umnumzana Innocent Ncube uthe lesi senzo seZanu asikho emandleni abo kodwa amabandla ayazenzela inhlelo zabo kodwa ababavumeli ukwenza lokho endaweni lapho abasebenzela khona.
Lokhu yana kakukho emandleni ethu. Ama-political parties siyabatshela labo balenhlelo zabo, bathi izinhlelo zabo. Kodwa ke nxa bekwenzela kuma-registration centers, sasibakhuze sithi hayi sukani lingakwenzeli lapha ngoba lapha ngizekhe esebenzela khona. So balendlela zabo abenza ngazo, thina lokhu yana sila umgoqo ngikho. Kodwa ke nxa sibabona besenzela emehlweni ethu siyabavala, siyabasusa bayekhatshana.
Unobhala jikelele wezemithetho ebandleni leZanu PF umnumzana Mnyaradzi Paul Mangwana uvumile kuviki ephelileyo ukuthi ibandla lakhe liyathatha inombolo zabantu ababhalise ukuvota, ethi lokhu bakwenzela ukuthi babe lesiqinisekiso sokuthi amalunga abo abhalisile ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kumbiko isanda kuthola uthi owake waba ngumgcinincebo webandla leMDCT umnumzana Roy Bennett ubikwa efile kungozi yendizamtshina yohlobo lwehelicopter. UBennett obele minyaka engamachumi ayisithupha ubikwa efe lonkosikazi wakhe uHeather eCanada. Iphephandaba leThe Chronicle lithi omunye wabasekeli bekamkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa uthi impela uBennett kasekho. Okuningi ngalolu daba sizalethulela ngokugcweleyo kunhlelo zethu ezilandelayo. Live Talk lamhla kuhlelo olukhangele labesifazane, asihluzeni bomama sixoxa ngamabhizimusi angenziwa ngabesifazane ngalesi sikhathi sobunzima kwezenotho eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe. Kulabantu abangamachumi amahlanu lambili, 52 abafileyo engozini yokulumatha umlilo kwebhasi ekade bathwele esigabeni se-October kwele Kazakhstan. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho luzakwenziwa kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Umnangagwa wethule la mazwi izolo eMozambique lapho kade ekhona kuhlelo lwakhe lokuxoxisana lenkokheli labomongameli bamazwe abangomakhelwane. Amabandla aphikisayo kunye lelibusayo akhanya engakalungiseli lolu khetho emadasadasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Dlovu, endawonye lomkhokheli webandla le-Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga abalaleli. Engingakusho ukuthi sibhizi siyakhankasa njengebandla le-MRP kusukisela ngo-10 June kuzofika namhlanje. Sesenze amarali angafika 35, lama-roadshows amathathu, amabili koBulawayo, leyinye esiyenze eGwanda Town kuvikele iphelileyo mhla ka-11. Akulula khona emkhankasweni wethu, sinanzelela ukuthi kanengi asila bantu labane singathi bayasincedisa kwezemali. Imali esikhankasa ngazo zimali eziphuma kumalunga ethu bedonetha ukuze sikwanise ukufinyelela kakhulu ezabelweni emakhaya. Nanzelela ukuthi imango yakithi mide njalo imigwaqo ifile, kodwa ngokunjalo sesikwanisile ukubhoda indawo ezithile. Kunjenje silokudana okukhulu ngoba siqeda ukuthola incwadi evela kwamapholisa akhangele iLupane West, engathi bakhangele indawo yemasimopi yonke ogoqela iCholocho, lapho abasiyalele khona ukuthi sikwanise ukuthi ngomgqibelo sikwazi ukuba le-roadshow e-Cholocho Center, lamarali amathathu endaweni yeThefunye, lembaliba lembamba. Esinye isizathu salezi abasiyalele ngaso bathe thina incwadi zethu zile ngathi khona yi-emblem kumbe i-watermark etshengisa imephu kaMthwakazi. Ngokunjalo kutsho ukuthi thina abangeke basivumele ukuthi sikhankase ngasona lesi sizathu, ngoba thina kutsho ukuthi sithi imephu yethu ayisongxenye yeZimbabwe. Simatafatafa nje kathi sifisa ukubachallenja, ngoba kwezinye indawo ezigoqela iMatsouth lakoBulawayo labonkayi bayenelisile ukusiqiya bengaphakamisanga lokho okuphakanyiswe ngolumpholisa okuthiwa ngu-JC Gofu ongu-superintendent okhangele
Sibuye kuwe mnumzana Ndlovu, linake libona njani isikhathi lesesikhona? Siyenela na ukuthi lingene ebantwini libakhombise ukubana lina lingaba lohulumende ongcono?
Isikhathi sikhona, kasilahlupho kangako ukuthi kuselina ngezinhlanu kumbe eziyisithupha. Isikhathi kasihluphi ngoba abantu beZimbabwe balindele njalo bawomele utshintsho. Uhulumende wamasela owezanu-PF kawasamfuni abantu. Yikho ke njengebandla le-People's Democratic Party sisebenza i-MDP Alliance, sikhangeleleke ukuthi abantu bazavota, abantu sebelungele. Kodwa ke okungani kufuna ukuthi kungasibambi kuhle yimibiko ephumayo ukuthi amasotsha ke asedeployiwe kuma-constituencies yiwo azabe ekhampenela izanu-PF, ukuthi izinduna ziphiwe izimota lazo ukuthi ziyekhampenela izanu-PF. Yikho-ke okungasibambe kuhle khona lokho, okutshengisela ukuthi izanu-PF izimisele ukuqhubekela phambili ngohlelo lwayo olubi olokurigama election ukuthi iwine. Because boni ngani khonokho abakwenzileyo sebebrayithe izinduna i-rigging isiqalisile. Ukuhamba kwamasotsha ezigabeni kuyethusela abantu i-rigging njalo. Yikho-ke sithi sinokhetho-ke asozeke lube ngolukhululekileyo nxa izanu-PF isenza khona lokho ekwenzayo. Kodwa isikhathi kasilandaba laso thina-ke abantu abakhululeki akungabe lamasotsha abonakala ezigabeni, ngoba ikakhulu izigaba zalapha emathebhelelenzi bangabona amasotsha bayethuka sebekhumbula isikhathi sombhuqazwe seGugurahundi, babe sebesesaba kakhulu nalokho abakubonileyo amasotsha egombolozela umgaba azarizayin. Siyabethusa-ke abantu bagcine-ke bengasayi-ke ukuyavota kumbe kugcine abantu benga buyike emhlanganweni yethu esiyabe siyibize.
Wena-ke mnumzana Moyo, zikhona ingxaki elidibana lazo ezingayisizo zokwalelwa kwenza imihlangano elibona ungani ziza kwenza ukhetho lungakhululeki?
Ngiyabonga kakhulu, usethintile umfowethu okaNdlovu ukuthi ingxaki enkulu yona leyo esanda kwenzakala, esanda kuyizwa ukuthi amasotsha asegcwalisiwe emakhaya. Sinanzela ukuthi ukugcwaliswa kwamasotsha kuvele kuyikulanda ukuyakwethusela abadala ukuthi bakhumbule kakhulu kwelakithi abakubona ngesikhathi sombhuqazwe. Kanti ngokunjalo sibonile ngeviki eliphelileyo benika izinduna izimota, okutshengisela sobala ukuthi lezi zinduna sezithengwa ukuthi zihlukumeze kumbe zethusele abantu ukuthi ongavotelanga izanu-PF uzaxoshwa esigabeni. Ngabona sikuzwile ngelanga umnangagwa lapho agcotshwa khona uChris Mthwangwa lo wungwe bekhuluma besithi bona mathupha besithi bona bona abayikuwaluza ama elections la sikhangelane lawo esiphakathi kwawo ngoba izinduna labebutho bazosebenza gadalala bekhankasa bekhankasela ukuthi ZANU PF ibuyele embusweni. So ngokunjalo sesivele sabona mathupha ngaphambilini ukuthi ama elections la buyayo ziyayikuba free and fair kodwa abantu bazayethuselwa. Kanti kwezinye indawo sithe sibhode emakhaya sathola ukuthi ezinye izakhamizi ziyathathelwa ama-voter registration slip lawa zithathelwa ngabosobhuku labantu be-ZANU PF kuthiwa kuyabhalwa phansi ukuze kubonakale ukuthi umuntu uzavota evotela liphi bandla. Nxa ungavotelanga i-ZANU PF kutho ukuthi uzaphila nzima esigabeni, uzacotshwa esigabeni.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu Uxolo, lo ngumnumzana Mqondisi Moyo webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa indawonye lomnumzana Edwin Ndlovu wePeople's Democratic Party. Akwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu elimela iZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ele-FC Platinum lethule okusemthethweni abadlali balo abatsha lamhlanje emini. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji ekwaBulawayo.
Leli liviki lesibili iqembu le-FC Platinum lisedolobheni lakoBulawayo lapho ilizilolonga likhona phambilini kokuphatheka kwalo kumncintiswano we-CAF Champions League. Njalo namhla limeme intatheli izindaba zemidlalo lethula abadlali balo abatsha. Laba badlali bagoqela ababili abayizizalwane zakwamanye amazwe, njalo laba ngabathi uShadrack Mayembe wakule Zambia kanye lo-Albert Ayonde odabuka kwele Cameroon. Abanye abadlali abatsha kuqembu le-FC Platinum ngababalisa uKelvin Matsongwe obedlalela iqembu leBulawayo City, uJameson Mukombwe obedlalela iqembu le-Black Rhinos, uRaman Kutanzira obedlala kuqembu le-Highlanders, uFarai Madananga obedlalela iqembu le-Harare City, uNeva Tikere obedlalela iqembu le-ZPC Kariba kanye loNigel Papias obekuqembu le-Bantu Rovers. UMatsongwe uthi ukuqhatshwa kuqembu le-FC Platinum kuzamfundisa okuningi okutsha okungamphathisa ekudlaleni kwakhe ibhola.
So bengifuna ukubuya lapha and learn new things, some challenges amasha, and then because FC Platinum, as we know, lama players like I think like Aborodonshi Nyengetere, like the reigning PSL superstar of the year, stage sakhona siyatshintsha and then kule exposure iyabisinengi, whether like from ama national team coaches or like ama teams from fans.
Iqembu le-FC Platinum lizadibana lentshantshu zakwele Angola ele Desportivo de Agosto kusigaba sakuqala esomncintiswano we-CAF Champions League. Njalo umdlalo wakuqala uzadlalwa ngempela viki yamhla ziyithoba munemunye kusiya mhla zilitshumi lanye ngenyanga kaNhlolanja. UKutsanzira yena uthi uzimisele ukusebenza kanzima ukuze aphathise iqembu le-FC Platinum ukuba liqhube kuhle kulomncintiswano.
Okuqakathekileyo ukuthi ngiphushe ngakhe kade ngibone ukuthi lami ngiyadlala sibili lobana sirepresente iZimbabwe ku-CAF Cup. Sizophusha sibili ngendlela eyiyo sibili. Mele siwonti siyathabisa abantu bethu abalandeli bethu leZimbabwe, mele siphushe sibili.
Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomen Mabheza uthi nxa inhlelo zabo zingahamba ngendlela bengadlala imidlalo yokuzwana amandla lamaqembu akwele Zambia laseMalawi phambilini kokuyangqikelana kwabo leqembu laseAngola. Iqembu elizanqoba phakathi kwele-FC Platinum lele-Desportivo de Agosto lizadibana lelizanqoba phakathi kwele-Bidvest Wits lase-South Africa kanye lele-Pamplemousse lase-Mauritius kuhlandla elilandelayo elomncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umpalumpalu fele umtaka mali
ayibo umpalumpalu fele umtaka mali
ngeke singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe leZimbabwe lizinikele ukusebenzelana yiloba ngubani kwezokulungiswa kwamabhizimusi elizweni. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch lamhlanje yethule umbiko wayo otshengisa ukwenziwe ngamazwe ezwekazi le-Afrika achiyeneyo kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngo-2017. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.